yiloko kubuhlunga kulelizweni lakithi. Bahlala abantu bekhuluma bethi ama-sanctions. Ikathi namhlanje siyabona instead of sanctions sesikhuluma ukuthi corruption. And then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni lemathebeleni yilo elirichi kakhulu kugolide. Sizibuhlungu kakhulu indawo zethu kazi zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure asiwabonayo, kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleni. Ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale, yibo abancedisayo, yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke likhambe ku-fidelity, bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu, bebanika izikhundla ukuthi becatshe ngakho, bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshelwe ngaphandle kwelizwe. Kulusizi kakhulu, abantu bahawula, imigwaqo ayikho, infrastructure ayikho, but igolide liphuma ngobuningi balo. Ukuthi imali yangkhona igcinwa ngapi akwaziwa. Kubuhlungu kakhulu, nganazeleli ordinary person kathesi bathwele nzima abantu, bathwele nzima ukuphila kwabo, ukudla uthi bedle hand to mouth, bathwala nzima kakhulu. Ngapha sizikala kathesi egolide eliphumayo lisaba phandle kwamazwe, lincedisana ngabantu abaphezulu khona ngale. Abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelwa nje. Imnikelwa leyo kuphele kuvalwa abantu nje amehlo. Ngokuya kwesikhathi imnikelo leyo layo iyahamba scot-free. Lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic ukuthi abantu bayaboshwa kuhlalahlale sazotha, hayi sebe-scot-free. Lakathesi nje kungaba kuqaliswa ukuthi uhulumende sengenela kungani ku-serious kucike kudojwa abantu lapha lalaphana, but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni. Lokhu asina trust le-judiciary yethu ekhaya, ilapho ekhaya eZimbabwe.